Osakhulayo ubheka impilo Ncube ohlala koBulawayo uthi kungcono ukuphanda imali kulokuyafunda emakolitshini ezifundo zaphezulu.
Inani labantu abangaqhatshwanga liphezulu kakhulu. Okungangokuthi uke e-university kuchitha isikhathi lokudlalisa imali ngoba umuntu uzaqeda atholelele degree kodwa uswele umsebenzi.
Kodwa uBinon Ncube okhokhela inhlanganiso emele izifundi eZimbabwe National Students Union uthi kuqakathekile ukufunda emakolitshini.
Kuzafika isikhathi lapho uthi lizwe lizalunga khona. Lapho elilunga khona abantu kuzamele bakhuphe amaphepha okutshengisa ukuthi bafundile kwenzela ukuthi benelise ukuqhatshwa. Akusoze kuthathwe abantu okuthiwa ngamadilazi abalemali kuzafuneka amaphepha. Sithi thina abantu abatsha abaqhubeki ngokufunda.
UMajuri Mathe ohlala eKwekwe uthi uma abasakhulayo behlolisisa okwenzakala eZimbabwe kulezi insuku babona ungani ukuthola isithupha semfundo yaphezulu akuncedi lutho.
Abaningi abaya emsebenzini after i-university bayaqalisa katsha ukufunda umsebenzi. And most of abantu abaya e-university, most of them are copy and paste students. They don't know anything. So experience is better than university.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Uyemoyo, uthi uhulumende nguye owenza ukuba abatsha bekhangelele phansi izifundo lezi.
Nxa sikhangele isimo sokwenzakalayo manje, ukuthi uzathola umuntu ole degree, uthole umuntu ole diploma, uthole umuntu ole masters, usebenzisa indlela ekhulunywa ngupresident okuthiwa ikungwavangwava. Angikwazi ukuthi kutshoni kungwavangwava. Osokusenza kinja izibonele kungcono ukuthi ivele ingasaye esikolweni iye ngwavangwava.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Useni Sibanda, uthi abatsha kumele befunde okuzwayo ngoba balakho labo ukuthola amathuba emisebenzi elohlonzi kwamanye amazwe.
Umhlaba wonke usuyilizwe elinye elilodwa. Akho kuyakwanisa ukuthi ufunde lapha eZimbabwe uthole umsebenzi eSouth Africa, uyethola umsebenzi kwezinye indawo. Ngenxa yokuthi lokho okufundayo la uyakwanisa ukuthi ukusebenzise kwezinye indawo. Ngakho abasha kumele sibakhuthaze ukuthi bafunde.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo yaphezulu usikhwica mfundo Eamon Murwira uthi abatsha akumelanga bemelele ukuqhatshwa uma sebephutshe izifundo zabo. Uthi kumele besebenzise ulwazi lwabo oluphezulu ukwenzela ukuziphilisa. UMurwira uthi kumaviki asanda kwedlula izikolo zemfundo yaphezulu zaphiwe izicoco ngumongameli Emerson Mnangagwa zokwenelisa ukulungisa okuthiyeneyo ngemitshini yakulezi insuku okuncede ilizwe ukuba lingakuthengi kwamanye amazwe. Umeli wePhumula edalele phalamende njalo olilunga lekomiti yebona ngezisebenzi zikahulumende lenhlala kahle kaZulu kuleli dale, uNkosikazi Sichelesile Mahlangu, uthi umbono wokuthi ukuya emakolitshini yokuchitha isikhathi uzabisela muva ilizwe.
Ilizwe lethu kalizama ukuguquka shuwa, ngoba eqinisweni elizweni lethu ongafundanga kusisikhathi uzabe ngcono, ngoba ongafundanga maybe nguyo lemali ukudlula ofundileyo. Asikuqakathekiseni lukhonoko ngoba kudala sasisazi thini ukuthi umuntu ofundile ikakhulu umbalisi nguye okhangelelwa njengomuntu ophezulu, kodwa khathesi umuntu ozithengiselayo o umuntu oyenza kwenzayo ngoba bakhuluma ngokuthi bayangwavangwava usengcono kakhulu kulokuqeqetshileyo.
Kulinganiswa ukuba izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe zipha izithupha zokuphutsha izifundo ukuzifundi ezingafika inkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ngomnyaka. Kodwa balutshwana okumangalisayo abenelisa ukuthola imisebenzi kumankampani lakuhulumende. Abanye behluleka ukwenza imisebenzi yezandla ngenxa yokuswela imali, ukusilela komlilo kagetsi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.